Adisendaba ku VOA indebele. Livuka njani mthwazi omuhle, siyalamukela umsakazi weStudio 7 namhla ngolwesithathu mhlazingamajumi amabili lane kuNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu ababili bahambisa iGrain Marketing Board lohulumende weZimbabwe emthethondaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe.
Uhulumende waphambanisa ukuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusuke kube nzima ngoba abantu abasemakhaya sebathengiselana bona umumbu, bethengiselana betshintshana ngezinkomo.
Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi itholakala nzima imali yokuthenga abakufunayo kwamanye amazwe.
Namhla bona abana abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi i-US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS, yikho khonokho baba besicabangile. Kuyabe kungelanga enye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona.
Abanye abantu abahloniphekayo bazama ukulungisa okwehlele idolobho lakoBulawayo.
Isifiso sama-aldermen yikuthi banaka amadoda asigcine idolobho lawo, kube ne-dialogue nabo, sibonisane, sincedisane, kasisoli muntu ngoba kathesi kasikabile vethe yakho kumntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu ababili sebehambise inkampani ye-Grain Marketing Board lohulumende emthethwandaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe. Umnumzana Alan Makhani osiza abantu abaswelayo, lomnumzana Kever Burambana Pasi ongumlimi bathi umthetho obizwa ngokuthi i-Statutory Instrument 145 of 2019 Grain Marketing Board Regulations kawukho emthethweni. Ababili laba abamelwa ligqwetha umnumzana Tinayibidi bathi umthetho lo wephula ezinye iziqondiso zesekelo sombuso welizwe, ngakho-ke kumele wesulwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu legqwetha le-GMB kanye lelehulumende. Izakhamizi esixoxela zo ezigoqela umnumzana Limukani Chuma ohlala eKhezi zithi benze kahle ababili laba.
Uhulumende waphambanisa ukuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusuke kube nzima ngoba abantu abasemakhaya sebejayele ukuthi bathengiselana bona umumbu, bethengiselana betshintshana ngezinkomo. Kuba nzima emuntwini ofuna ukuhambisa umumbu ongange 1 ton or i-half ton. So nxa uzohaya imota uyise e-GMB, so njengoba amafuel ekhwelile, amaprices ekhwelile, so imali yakho vele iphele kuyayini imota egcina ngasathola.
Uyakusekela ukuthi abantu bathengiselane sibini?
Ya, mina kusekela ngifunyele ukuthengiselana nje akungona kufunzakala.
Ngicela ufake izizathu khona.
Ungangokuthi umakhelwane wami akalamali ufuna ukuthi anginike inkomo kumbe anginike imbuzi ngomumbu. So mina bese nginike umumbu yena anginike inkomo, kele ku-right-ke laphana lo ukuthi ngithathe umumbu wami ngese-GMB siyaphiwa imali RTGS ezaphuza ukungena ngesitithani siyangena izinto esezikhwelile ayisela valu.
Singathi kodwa wena nxa sukhangele uhulumende yena phela uthi abantu nxa lingathenga komunye umuntu uyagcina usuthengisa ngemali ephezulu. So yikho bakwenzayo phela ukuthi bathi sokumele kuvinjwe konke lokho ngoba abantu bagcina kusenza ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ikakhulu impuphu lokunye. Akunjalo mnumzana?
Hayi, so esingathengisanga ngentengo ephezulu siye sikhulumisene sazothuthwa. Nxa sithengisana umumbu emakhaya amabhayedi sithathana ngentengo yempuphu ukuthi impuphu ezitolo isikhuphuke okungakanani, kodwa-ke ibhakede lami lalingazange lafike kwintengo ka-20 kg yempuphu lalingaphansi.
Yes, singathi-ke wena kodwa nxa ukhangele sibili abantu lokhu bethengiselana yini amabele?
Bathengiselana sibili emakhaya, kodwa-ke anti nje okovalayo ukuthi kubonakala ukuthi umumbu wakho yimota sibuthatha ngiyosusa ithindeka usuke eKhezi sizothengisa itsholojo yikho lapho natsho ukuthi usuyonambuthisa, kodwa-ke nxa siyothengiselana nje kwahapha eduze khonapho hhayi ayikho inkinga lapho.
Lo ngumnumzana Limukani Chuma, isakhamuzi seKhezi, sixoxela esemzini wakhe.
Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi itholakala nzima imali yokuthenga abakufunayo kwamanye amazwe. Abalamabhizimusi amancane athenga amarands lamapula bathi imali le isililihlo lentwala ngoba amapolisa abopha okumangalisayo abantu bathi yenza lokonke lokhu emigoqweni. Bathi loba kunjalo leyo abayitholayo ilesisindo esijeneyo mihla nemihla okwenza ukuthi bengatholi inzuzo kulokhu abakuthengisayo. Uhulumende usanda kuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Uze sixoxe ngalokhu sikhulume lo nkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla koBulawayo.
Imali siyithenga emgwaqweni babaduke ebantwini bona laba abasebenza ukuthinta imali emgwaqweni. Kodwa siyithenga vele kusevalweni, yabuthaka luvalo njengoba besithi sokubophisa ukuthi kubotshwa wena uma thenga imali lo mathengisi. So siyithenga lathi vele ucatshile, kodwa akula ngenye indlela ngoba lathi kumele phela siwode sithengise. So imali vele sihamba siyithenga emgwaqweni.
Emabhanga vele akula lutho Mampofu?
Hayi, emabhanga vele noba kathesi ungaze uvule iziza khadi njenge-cross border. Ungahambe ebhenki leziza khadi bayakutshela ukuthi bayenza ama-deposit kuphela, akula ama-withdrawal. So ungangokuthi noma ungazuke lalo lelo visa card vele alisizi ukuthi alisebenzi zitho vele ebhenki. Instead vele kuzamela i-black market ukuthi uthenge imali.
Singathi-ke khonapho-ke ku-black market imali ithengiswa njani?
Ama-rate angikhona yiwo ayenza kube nzima ukuthi kusebenzeke ngoba namhla uyayithenga ngenye i-rate, kusasa uyithenge ngenye i-rate. Ngama-rate esingathi awakho stable, angamanga ndawonye. Namhla bona abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi i-US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS. Yikho khonokho abake kucabangile, kuyabe kungela ngenye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona. And ama-rate angikhona i-US dollar nxa uyabe uyithwele imali esingathi thina uthele i-cash esandleni, i-rate yakhona ingcono kulo muntu olemali esefonini ngoba nxa uyithenga ngemali esefonini iyabe isidura.
So-ke nxa usuthengeke emkambo nalowo usiyathenga-ke impahla oyifunayo, asithi-ke kwele South Africa kumbe eBotswana, ugcina uzuza yini lokhu ngesilungu okuthiwa yi-profit?
Hayi, vele sesihlala sirana ama-losses ngoba asithi thina babadube bengihambile kuliviki ngaya oda e-South Africa, irandi ngalithenga emkambo ebantwini emgwaqweni. Ngizalithenga kuliviki esingathi thina i-1 RTGS, i-$4 izabe ingithengela i-R10. Ngizahamba ngiyoda. Nxa ubuya laphana ubuya kusamela ngithengise u-calculator ku-rate yena liyani othenge ngayo last time. Ngoba uzathi usuyaqeda ukuthengisa usubuyela futhi emkambo, i-R10 izabe isithenga nge-4 RTGS elamasenti phezulu. So singathi thina vele sokuyimuhlala sirana ama-loss. Ngapha futhi nxa sitholakala uthengisa ingathi kumbe uthengisa kumbe nge-rand, kumele uthengise la ucatshile ufihlele amapholisa ngoba kulezi nsuku bayabopha vele. Ukutholakala nje ukuthi awuthengisele i-customer ngemali yangaphandle kwelizwe sokulicala sokubophisa. So kumele lawe lanxa uthengisa uthengise ufihle ucatshile bengakutholi.
Bangakubamba sibili la uthenga khonapho bakuphosela phakathi?
Ye, bengakubamba kuphela. Sokusenza vele kudala ukuthi i-corruption isebenze ngamandla ngoba sokudala ukuthi mina nalelelo pholisi elingithole engithengisa ngaleyo mali. Sokumele kube khona esincane lami engisikhiphayo kuze lingiyekele. Ngaphandle kwalokho vele sebekutshela ukuthi uyejele uyekhothi ngoba umthetho kahulumende awukuvumezi ukuthi uthengise ngemali esingathi thina i-foreign currency. Kumele uthengise ngama-RTGS. So lathi ukuthi ungarani ilosi babadube yikhona okuyani ukuthi uthengise ucatha nxa i-custom isibile kuwe ithole i-foreign currency. Vela kula ngenye indlela ngaphandle kokuthi uyiyamukele uyivume.
So kulobunzima lapha Mampofu?
Hayi, kulobunzima kakhulu ngoba lona ngokwalo vele i-RTGS singathi thina imali engathembakalanga, especially emuntwini oyabuthengisa singathi thina nxa uli-cross border ivele imali engathembakalanga ngoba namhla ivuka ileyi rate, kusasa ivuka ileyi rate. Kodwa nxa uthengisa ngayena leyo ovele uthenga ngayo lapho oda khona kuba nganeno, kodwa ngakhonokho ukuthi kuyabotshwana. Hayi, kunzima babadesi.
Unkosazana Pretty Mpofu uthenga ethengisa impahla etshiyeneyo ekoBulawayo. Sixoxe laye esedolobheni lelo. Sesibone ke okusemaphephandabeni atshiyeneyo kwele Zimbabwe. Umnumzana Christopher Dube umabhalani wedolobho lakoBulawayo usehambise emthethwanindaba udaba lwakhe lokumiswa umsebenzi wesikhatshana umsekeli kaMeya uMnumzana Dinashe Kambarami labanye bakhe uthi wamiswa umsebenzi ongekho emthethweni. Okwamanje sebuyele emsebenzini. Lokho kwethulwe liphephandaba leChronicle. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze umhlangano izolo lababalisi abakunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umhlangano lo ubonga ukuhlolisisa ukuhlupha ababalisi. Yebo, kwamanje ke sokuyisikhathi senu ngokuthi ke sizwe ukuthi lisethuleleni namhlanje lingakhohlwa phela. Nxa ufuna ukuthumezela umlayezelo, thumezela kunombolo ethi 012024650318. Leyo phela iWhatsApp inombolo.
Ngiyakubulisa umsakazi omuhle. Igama lami uThandazwane Ngcinikhaya. Isakazi ngilokudana ngendlela iCouncil yaboBulawayo okwenzakala izinto ngayo indlela ehanjiswa ngayo. Besicela abantu bokuzwa labo bethu besitshayise ngomoya bakithi. Council yakoBulawayo ibiyicouncil ehanjiswa kuhle, eqhuba umsebenzi wayo kakuhle, out of amacouncil wonke elizweni. iCouncil yakoBulawayo ngakhali Bulawayo it was the best cleanest council town emvaleni eminyakeni edlulileyo. Kodwa lokho kubuye kwakhansila laba bokuza laba, hayi hayi hayi, besilabo silaba khansila oparira mpofu labana kuda ade bengenzi njengalokho sokusenziwa yilapha. Besicela nje laba beke bezinuka amakhwapha bakithi bake basishayise ngomoya basivulele isikhala. Abasivuyabashoni besibangela umsindo sebihle. Nanku sebuya le corruption lokhu lalokhu into eziningi ezijini, hayi abaphumi bahambe umsakazi. Sesidiniwe ngabo khansila laba, sesidinwe abantu bokuza lapha abake besixolele. Khathesi kuvulwa amashophu nangu Pick n Pay uyavula usehle wagijima wabuya labantu bakhe. Njalo into eyenza khona ukuthi bebuye labantu babo futhi ukuthi umuntu ongumaneja uvela khona le maswingi, uvela khona lokozimba ahle gijime ethatha abantu bakhe ibuyisithetha qatsha abantu abaseduze khonapho. I-localist liquor. Kodwa bona bagijime sithatha bavela katshana, hayi sesidiniwe abantu laba bakithi, sesidiniwe.
Mina lami igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina into engikhala ngayo ngabe uhulumeni wakithi uyabuyisela imali yase-America isebenze ngendlela ebevele isebenza ngakhona, ngoba le nto ayenzeleyo ayisizi muntu, ibuyisela izwe lakithi emuva. Akulalapho esiya khona, izofike lesi sikhathi yonke umuntu nje impilo imile, akukho lapho esiya phambi, akusakhanyi lapho esuka khona nalapho esiya khona. Sesibuyele back ku-2008 lapho besikhona, akusekho yompilo eyaphambili. Ngabe uyakuyisela le mali ebe ikhona kusebenze ngendlela efanayo, mabehlulekile abashiye.
Linjani balaleli nabasakazi? Hayi, thina siyaphila mbijana nje njengoba vela into zankhona zinje. Imbono mina umbono number 1 bakithi, bengazi ukuthi abantu be-ZANU-PF mbeni kuyabhadalwa yini ukuthi bekhulumisane lochamisa bakithi belungisisa izinto. Ngoba izinto ziphakathi kwabo boyi-2 kwebo MTC lo eza bangabambana, izinto zonke ziyabarayithi. Ukuthi abakubone yini, nxa bengakuboni lokho vele ilizwe lonke belikwanise, ngoba into esegcekeni. Number 2 bakithi, besicela kakhulu ukuthi ngabe xa besenza izinto beqale bebuze ebantwini, njengalokhu okokumisa idola. Idola yinkalakatha yento elizweni, ngoba bonke abantu basebenzisa lona besiya phandle kwamazwe. So lokho sekugcina kukhulunywa ngulo abe-econet. Liyabona ukuthi uzwe umuntu esithi umsebenzi wakhe sokusaqhuba kuhle, kuyatshengisa ukuthi laya angastuck, angama. So libona ukuthi ilizwe liyabe lisiwa njani, liyabe lisiwa kakhulu. Indlu icitshwa iqalisa ukulayitha, ingaveli ilayithi ubone silayithe yonke, iyabe ingasacitsheki. Izihlobo zami bakithi, bantu line lisibusayo, alike like lilalela abantu, lingaphonge ukhangela okwenu ukuphela izikhwama. Imali kayibe khona ama-use, lina liholani khona ngapho, lilani lihola amabhondi nalawo. Kuleyani iminyaka sahola siyaqamela amabheras cheki zanimpiwe lakathi sifuthi sesifuna selifuna sicine siqamela zenizo zingayehluleka lizatshintsha futhi.
Nxa ufuna ukuthi uletheke umlayezelo wakho usithumezele kunombolo ethi 012024650318 leyo ke iWhatsApp yethu. Njengokulithembisa kwambi izolo zukandaba siqhubekela phambili sihlolisisa okwenzakala kobulawayo lapho ke unobhala owamiswa umsebenzi wesikhatshana ngumnumzana Dinashe Gambarami. UGambarami wayesithi ukhanya ngazani ke umnumzana Christopher Dube yena ongumabhalani kulento eziningayo ezenza ngendlela engayisiyo njalo wayecabangela ukuthi nguye owenza ukuthi amanzi angaphathwe ngemfanelo kobulawayo. Siyabona ke ukuthi izithunywa zohlangothi lukahulumende olubonaka ngezamadolobho luthumeze abantu khona ngale kobulawayo. Bafika ke bahlangana labantu abathiyeneyo abagoqela ke umeya wedolobho leli umnumzana Solomon Mguni. Ake sizwe ukuthi uthini ngumhlangano awenze labantu laba.
Kuziwe imibuzo mayelana nokumiswa komsebenzi okubaahlangele ukuthi isizathu kwakuyini kwakubangwani nokuthi ngokubona kwethu into leyi zayibhada ngokusemthethweni yini. Basebethi begade ngathi ngolwesihlanu babuza imibuzo singade ama-directors abakhokheli bezingatsha elijeneyo eziphansile. Sizakhumbula ukuthi kwabangathi kwamanye amacalade sisetshiswe ethiwa nkleku ngokuthi kule mali okuthiwa yacatsha engu-deputy director ubona wezazakhiwo ngathi public works. So wathi ufuna ukuthi bazise konke ukuthi kuliqiniso na kumbe baqambela amanzi ngokuthiwa nkleku. Basebebuza-ke ama-councillors wona lawo esingathi aphathela kundaba naleyo yokusaspenda kwathiwa nkleku kumbe asingathi babe yokuya bezama ukukhipha uthiwa nkleku e-ofisini ngodlakela. So umsebenzi waqede wagqibelwe ngomvulo besebebuyile eHarare bathembisa ukuthi kusafika olwesihlanu lalolo amalanga amabili alandelayo babe sebeqhubile umsebenzi wokulungisa iripoti leyo abazayihambisa kuminista evikini elandelayo.
Umeya wenze umhlangano labantu abaqakathekileyo bedolobheni leli abanye babo babe ngamakhansela balalokhu ke okubizwa ngokuthiwa i-Alderman's Forum. Umgcinisihlalo weforamu le umnumzana Phineas Ndlovu ukhuluma ngomhlangano abayenze lo meya izolo uthi lokho behlolisisa okwenzakalayo.
Esikuvumeleneyo yikwemukela iripoti kameya, yinto eqakathekileyo ukuthi asitshele khona sikwemukele, sikuzwisisile ukuthi kuhamba njani, singathathi hlangothi but silandela amafekt obesitshela wona ukuthi hhayi okuyintolokuyena kwahamba so kuhamba so. Yikho esikuvumeleneyo ukuthi hhayi lokho sikumelele sikuzwile but sesimelele i-finally from the ministry's commission. Asitsho ukuthi sizatshintsha ulutho but kufanele sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakileyo, kuhambe njani. I-feeling kumbe isifiso sama-aldermen yikuthi banaka amadoda asigcinele idorobho labo, kube ne-dialogu labo, sibonisane, sincedisane. Kasisoli muntu ngoba kathesi kasabile vethi yakho kumpi but sikubone kuqakathekile ukuthi kufanele sihlanganele sonke sibonisane, ngoba kuqakathekile. Into eqakathekileyo lapha yikufaka idorobho phambili, nothi kufaka umuntu phambili. But engizama ukuthi ngicine ngakho yikuthi ngithi mina bahlali bakobulawayo njengama-aldermen, njengabantu esike salirani idorobho kasibekanga induku phansi, silani, sisebenza lani, siyafisa ukuthi ibulawayo ibuyele ngathi esimeni sayo ebiyo yona. Asikuthandi okwenzakeleyo kakho lamunye phakathi kwethu olwa lapho kumbe obone ngathi kuhamba njani. sicela ukuthi abantu nxa besebenza idolobho lakobulawayo bonke i-management namakhanselari bazibone besebenza beyithini.
Kukhangelelwe ukuthi laba kade behlolisisa okwenzakala edolobheni lakobulawayo bazalungisa ugwalo olujulileyo ngalokhu abakubuzwileyo okwethulwe ngabantu abatshiyeneyo. Abadala bathi sizoyicela ivuthiwe. Asihlanganeni njalo kusasa lapho isabi silokhu esixoxa ngodaba lolu.
Ye, njengokutsho kwami lapha-ke siyahlangana kusasa lapho esiyabe sixoxa khona lo munye walabo-ke abakhona ngale kobulawayo. Sesikhangele-ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Booth omele ilizwe leMelika kwele Sudan uthi kusakude ukuthi kubunjwe uhulumende kaZulu kulelo lizwe kulandela ukususwa esikhundleni kwamnumzana Omar al-Bashir. Umnumzana Robert Mueller owahlolisisa okwenziwa lilizwe leRussia ngesikhathi umnumzana Donald Trump egakasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016 kukhangelelwe ukuthi uza kwethulela idale le-House of Representatives akuthola kuphenyo lwakhe. Sokulesikhatshana wethula ugwalo olujulileyo ngodaba lolu kodwa amalunga amademokrats kawasuthiseki ngokunye okuphakathi khonapho. Kuqhubekela phambili ukulwisana kukamongameli Donald Trump lamalunga ebandla lamademokrats. UTrump athi bazonda ilizwe leMelika lele-Israyeli. UTrump wethule eminye imibiko izolo esithi ibandla lamademokrats kukhanya ngani lisekela uhlelo lwe-socialism olwaluqhutshwa kudala ngamazwe anjengeRussia. Ukuze sihlaziye udaba lolu ikakhulu okugoqela inkethabetshabi sixoxe lomnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe.
Sangithi siyazi ukuthi sekuyi-campaign season. UTrump useqalile i-campaign la. Udaba lolu uyabona ukuthi yulo daba olungamsiza ku-election campaign yakhe ngoba vele ukuwina kwakhe ngo-2016 kwakuyizindaba zona lezi eze-immigration ezifana la zona lezi ezokhuluma kabi ngabantu ababuya ngaphandle kwelizwe. Yena usitshela ukuthi yi-winning strategy for him ngo-2020.
Kuyenza ukuthi anqobe yini khonokho?
Mina ngilama-doubts ami ngoba I think abantu be-America i-racism bazama ukuthi bayibalekele ngendlela zonke possible because of i-history i-America elayo ngendaba ze-racism, mawubheka i-slavery and all that. So most Americans are progressive. Indaba ze-racism abazijabuleli kangako. But Trump, I think, yena akalayo enye choice ngaphandle kokuthi agijimise yonaleyo strategy because uyayaziyo ukuthi yamonisa last time.
Yes, siyabona ama-Democrats lawo segijimela khona ukuthi akhulume ngakho kunokuthi bekhulume ngalokhu okwenza banqoba kukhetho ngiyakupheleleyo kambe kusoze kuwenza ukuthi badliwe ngakho nokho.
Hayi, mina ama-doubts ami ukuthi ama-Democrats this time around bazodliwa ngoba I think I believe strongly ukuthi ama-Americans i-politics zika-Trump abazijabulele abaningi. Ma ubheka even ama-ratings aku-Trump khona manje even though ezamile ukuphika kancane still ulokhe ku-44%. That means ukuthi 54% of ama-Americans they don't want Trump and vele abafuni abazimiselanga ukuthi bamvote.
Ngesikhathi esadlulayo abantu bethuka bebona enqoba kambe akasoze bethuse futhi.
I think abantu abaningi okwenza wanqoba last time ukuthi abantu abaningi abazange ba abanye abantu abaningi abazange bahambe ukuyovota ngoba babezitsheli abama-Democrat ngoba vele abaningi babengabelieve ukuthi uTrump engawina. So I think this time around kwabethusa kakhulu ukuthi ngempela wawina lo muntu. So ngo-2020 I think ama-Democrats will be in full force to make sure ukuthi vele kuzotshawa ama-door-to-door campaign and make sure ukuthi wonke umuntu vele uyahamba ayovota.
Umnumzana Dan Moyo yincwadi kwezombusazwe sixoxe laye ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Ngazalelwe enkomponi mina ngakhulele enkomponi ngeke ngikhohlwe lapho engivela khona. Umuntu ngumuntu ngabantu isizwe.
Ibizo lami nginguVusa Mkhaya, ngazalwa kobulawayo ngakhulela kobulawayo. Ngiwumhlabeleli ohlabela umculo wesintu. Ukucula ngawuqalisa kudala ngisemncane. Iqembu engisebenza lalo liqembu lensingizi kodwa ngiyasebenza njalo futhi ngizimele ngedwa, lokhu abakuthi ngesilungu i-solo artist.
Oh.
ithi khona ubuntu ivela edlaladeni elithi the spirit of ubuntu idlalade lamla uqala engalikhipha ngo 2006 mina senginamadlalade amathathu egameni lami nginguvusa mkhaya okwakhathesi ngiyabhala ngiyalungiselela idlalade elesine engibona ukuthi lizaba ready maybe ekupheleni komnyaka kumbe ekuqaleni komnyaka umculo wesintu ngiyawuthanda kakhulu ngoba yiwo umculo owenza siziqhenye ngemvelaphi yethu baningi abantu abayenza umculo emhlabeni ngakho mina ngikhethe ukuthi khona ngihlabele ngesiNdebele ngilondoloze okwakithi ngoba singathathele kwabanye phezulu okwakithi sikweyisa sizaba yinhlekisa kwezinye izizwe
Amasiko akho aqhathele ilizwe lakho liqhathele
umuntu ongazi lapha avela khona kunzima ukuba azi lapha ayakhona
abantu bakini baqhathele
ethi ubuntu ngayibhala ngemva kokubona indlela abantu abaningi abakhula ngayo kumbe abakhule ngayo lapho engikhulele khona ukuthi no matter how you grow up akumelanga ukuthi ukhohle lapho vela khona lanxa usuphumelele lanxa usuyenze izinto ezimangalisayo kumbe lanxa usuthole indlela yokuphuma lapho okhulele khona wahamba wayahlala kwezinye indawo kuqakathekile ukwazi lapha ovela khona kakathekile ukwazi abanye abantu ngoba umuntu ngumuntu ngabantu njalo wena wedwa kuba nzima ukuthi uphile kungena abanye abantu
Luzo njani ke umculo uvusa mkhaya ke uyachaza lokuzwayo sibona ukuthi abanye abantu bathini uCharles Maphosa uthi salibona nemsakazweni ngilalele ngise South Africa eCosmos City kuzobuya ke uMichael Mzila uthi Dube livuka njani ngiyaphila ke mfoka Mzila kuzobuya njalo uTimeman Moyo uthi ye ngiyaphila mina Dube ngapha ngisengilande eBrithani phela siyabonga kakhulu ukuthi uyangena khonapha Khumbu Khumbu Dlamini uthi livuka njani ngiyaphila kakhulu mfowethu lo Emmanuel Sikauke uthi ngikhona khonapha esitikini ye kunjalo singabe hlukane othi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje abantu ababili bahambisa i-Grain Marketing Board lohulumende emthethwendaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe abathengi abathengisa impahla emazweni bathi sokunzima ukuthola idola lokunye okuthiyeneyo siqhuba lapha-ke uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngukiftube